Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2022 ngontunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-TRCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote. Ikhansili yakoBulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yaleli dolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo. Uthi kabasoze baboshe kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TRCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. EleKenya lenze lokho okwakuqala kukhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli, amalunga ephalamende, amakhansila kanye labo sibalukhulu bezabelo. Loba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukuvota kulilungelo elimqoka elimele liphiwe abantu beZimbabwe bonke, ngitsho labaphandle kwelizwe. Uchayelele Kenya kanye lekhomishini yezokhetho kulelo lizwe ihlombe ngokuvumela izizalwane zeKenya ukuthi zivote ziphandle kwelizwe, njalo ukhuthaze uhulumende wakuleli kanye labeZimbabwe Electoral Commission ukuthi labo benze okufanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTRCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
I-diaspora vote iqakathekile kakhulu ngenxa yokuqala lilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezu komnyaka we-18 kubana bevoteke bekhethe uhulumende abamfunayo. Okwesibili, uqakathekile ngeyokubana i-diaspora yiyo encedisayo indaba yomkhonomi weZimbabwe. Angezake lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni we-SADC, i-African Union Protocol on Elections, ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo sithi ngama-electoral best practices ngesiNgisi okufanele ke elandelwe.
Kodwa abezanu bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana laboMelika leBhilithane, ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekile akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ulenkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa silama-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, so kufanele ukuthi siye abantu be-South Africa bevunyelwe ukuvota, bonke abantu bayavunyelwe kubana be-South Africa. So angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulungazwana kwakhe labanye okhulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota.
Ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama-statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba, kukhona yini okunye elikwenzayo?
Yes, kwenza kakhulu kuba le engagement ngevukeshulo esibhaleleke eSouthern African Development Committee ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke ama reforms ikakhulu indaba ye diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangelele ukubana finally protect njalo silungise kuma reforms okwesibili sibhalele Addis Ababa Ethiopia kwa African Union ukubana ke silungise indaba yokubana ke kube la ama reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base diaspora ukubana bevote lokhu sikwenza ikho ke kathi kufanele sikuma meeting esawayenza singaphiwa ke amathuba yi secretariat esilungisenene layo ukubana ke sibonane la African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ama reform ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona ukubana ukhetho ke ungabi contested okugcina njalo ke si engage ke lamanye ama partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengama Zimbabweans salilungelo sokubana ke sisebenzise okusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi ukuze abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota kumele amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso azethesa amalunga ezanu PF ukuze enelise ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Umumo wesikhaya leZimbabwe uthiyeni kakhulu. Kuzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe bekhangelele ukuthi engathi umumo weZimbabwe lo njengalo abantu bona banabanjalo amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayihlulekise kuhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe inguquko esiba khona kuhamba kusiphambili asento engayenziwa nje into izathatha isikhathi siyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions analo angasuswa ngokuhamba kwezikhathi.
Kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gawule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu PF ezini lutshwana nje.
Baba Nkomo, ntande ukuthi ungakukholwa khonoko nawe unje njengomuntu weZimbabwe ubekwazi ukuthi i-IMF dina ayisincedisi ngitsho okhonoko kufatela lama inhlanganiso ingathi amaqamaumhlabaayo anqulwa ngo-America lamanye abanamandla ayiwo abasizondayo abasiniki ncedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi kwakulabanye abantu ababatakazelayo bachipha ini siba ngedisa lapha lalaphana ayisikho khonoko Nkomo. Ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even uma amalwana wabuyayo lwana urapotiwa lwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokwa umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafisi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo nguyoshi ohlukunyezwa ngama-sanctions.
Bakhona abathi ile saba ukunqotshwa njengezanu PF ngoba abantu abaningi abaphandle kwelizwe basuka bevalekela umbuso wezanu PF.
Eregion yakho yanguze u-interview amadoda asekela kakhulu izanu PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okudingiselayo ukuthi ngabe kunjalo asilabo ngitsho noyedwa. Izanu PF abantu abana babhaya isozitha zezanu PF kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe so ngako singabathemba njani bonaba abantu njengoba kuyabe kuvotelwa kuona lawo mazwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Ikansile yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yedolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Phansi komthetho obukhona umuntu ubehlawuliswa idola leMelika elilodwa engapaka okwehola elilodwa endaweni ehleliweyo iParking Bay. Ubethi engasuka lapho lanxa ihola lingakeneli ayebhaka kwenye indawo ahlawuliswe elinye njalo idola leMelika okuyinto ebisolwa kakhulu ngabanengi. Kodwa kumbiko ewethu lenamuhla ikansili yazise ukuthi phansi komthetho omutsha umuntu engapaka endaweni thize ahlawule lelo dola usesenelisa ukusuka njalo ayepaka kwenye indawo elokhe esebenzisa intshintshi nxa ihola lingakeneli. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabahlali iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi inguquko le ayitsho lutho. UDube uthi bafuna umasipala abhatalise abapaka izimota idola kumbe amadola amabili emelika ngelanga hatshi ngehola njengalokho okwenzakalayo.
Asitsho ukuthi sesiinqobile sesitholumbuze sasiwudinga ngoba esikukhalelayo yokuthi iBulawayo sesikhathi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi ukuthi abantu bangabahle ukupaka edolobhi ngoba sesimandela esidolobheni lakuthi lesela kulamona okutshengisela ukuthi abantu imithengo leyo dola sichawa imzini ebantu kodwa esikufunayo ukuthi imithengo leyo mhlawuyehlishwe kwenzele ukuthi lalaba abasebenzele edolobheni benelisa ukupaka izimota zethu kathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele sikhwaya nge-$8 ngoba kuzaafika fake 1 pound phambi kweshop yakhe phambi kwakaphasebenzi kakhona so uzangithatha $8 per day ngakokhakuleta ngo-10 days sesehlwake imali ikode enene kakhulu so khona kuyala kulesisifa yokuthi i-city council kayiqeli nge-23 eza kuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazopaka ngokuyenza ngo-23 ithe yona
Umasipala yena uthi laye uzama ukuthi athole imali zokuqhuba inhlelo. Ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona, libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zabeyithola kakhulu okwedlula kathesi ngoba kathesi bananzela abathengi baphaka izimoto ezikatheni lapho ngakhonakalakwenzaukuthikasilalahlekelwe imali enene kufana lokuthi na kule bhizinisi yakho ungadlulisa ulutho abaeomalwehlisa abantu babo abazokuthenga ngokunene so kuthiwa amavolume ngathi inumber ezinye imali yakho leyangadiifunuzayithola so xa kuzuthi-7200 days ezikhona kokawayo kuba kuhle ukuthi wonke lanama-days abe fully occupied khona kana kuzenza ukuthi usikansili a-realize imali yakhe bathole imali ten-three nathole imali yakhe kodwa kathesi okwenzakalayo abantu bathiye idolobho lingelamuntu akula zimoto edolobheni ihlekana zimatite ngabile-1-8 1-6 yezimoto ezikhona ihlekana ekuqani kakhulu khonakana kwenza ukuthi imali eningi kathi ngicabanga ukuthi bangayithola abasebenzi angasayitholanga kodwa-ke bangaabisi-15 udola lo-$3 yimtheriseshiphayo ola bangamali yaliisa kodwa ezezenza engakade abantu babuye lezimota bazobala kodwa-ke paka bekwazi ukubala adani so yikho esikuthi encouragedazo kudana ela siyabonga ukuthi bazibili bazibili amazisati bakhulu ukuthi umuntu angazakuchilwa ngoba umuntu esikeza epaka sisayitini okhethombini kodwa athatha imali ye-1 hour siyabonga ukuthi lama-councilors wabonile kukhuluma kokukhansiing yabayisakota ukuthi umbono wezakhamizi futhi baphinde bakusapote khona kwenzela ukuthi idolobho libe smart idolobho libe sini idolobho lezimali.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe ithi imali esidingwa ngumdeni olabantu abayisithupha ngenyanga isiyehlile ngenxa yokuwa kwentengo yamafutha ephethulo. Imali le yehle ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane eziyisikhombisa lamashumi amathathu 7,000 ngeviki edluleyo. Isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Enze lako kwea chavisa uchi into siye sile. Bati nga kukanyelwa isilinga niso lesi. I family of six seye nelisa ukuthenga just an extra loaf of bread. Lapa ngizama uti nchasi selibono tiyevo kuye sile. Bati hakuye slanga ngenzela sasi kanyelela ngayo. Iska chesinenge intengo ya mafuta ingakwela. Into zonke ziyavuka sezikwele konapho konapho and across ama sectors wonke and the percentage ezikwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile but ukuyehla lokho ngesikhiwa singathi ku insignificant sikhuthaza ababhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube lendlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchako kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi siyahle sisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo, bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008 kwafakwa i-Price Control Act. Izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi, but ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho ngitsho. So kathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingaba lapha sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala, but bayawonela ama consumers yabo, bayazwonela bona labo ku business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza abamabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esinenge siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esinenge ukuthi ihulumende ayimendele imthetho or even ukukhriyeta eyinye, iza khriyeta ukuthi ibhizinisi kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singaba la mabhizinisi akompithayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate ama-price azabonakala yehla.
Umnumzana Comfort Muchekeza yisiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abathengi olwe-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. Unyathi uthe laba lemibhobho yangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayilethe. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlome ngemibhobho zisanda elizweni. Sixoxele ngcwadi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siya kubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphele ukuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangavele izikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu abantwana abancane izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobuningi limpopo yini Ncube, ngisho lezi gebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni?
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila naleyo mpilo. Izizathu zabo ziningi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Siyazi kubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali, kodwa izigebengu zona ngokwazo hhayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzise. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti-ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana le ndlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela rent. Ngakho-ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho-ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti-ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla isixoxa lomnumzana Dan Moyo ohlala eMelika, njalo siphatha udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zakwele Kenya ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Umoyo uthi lokhu kumele kuvunyelwe laseZimbabwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uthi
babadube, siyakuthokozelela kakhulu esikubone kusenziwa ngama-Kenyans ekuvumeleni kwabo ukuthi izizalwane zabo ezingaphandle zibe lelungelo lazo lokuvota. Sibonile bevota ku-embassy ye-Kenya. Yinto ejabulisa kakhulu le, kuyatshengisa ukuthi amanye amazwe e-Africa ase-progressive ayakwazi ukuthi izizalwane zabo ngama-citizens noma zingekho elizweni zingaphandle, okusalayo inkaba zazo ziselizweni lakibo, njengoba lathi inkaba zethu ziselizweni laseZimbabwe njengama-Zimbabwean citizens. Kuyatshengisa njalo futhi ukuthi iKenya iya-respecta i-constitution yayo, ngoba i-constitution yayo iyavumela ukuthi izizalwane zayo zivote noma zingaphandle.
Okwenzakala kwele Kenya ubona ngazani kungenzakala yini eZimbabwe?
Njengoba ngisho, i-constitution yeZimbabwe layo iyakuvumela ukubana izizalwane zayo zivote zingaphandle. So kusho ukuthi lana okuhluphayo nguhulumende ongafuniyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle zivote. Sike saba lemihlangano eminingi lenkokheli zelizwe leZimbabwe ngo-2019 sahlangana lo President Edim Nangagwa eNew York. Sayixazulula udaba lona lolu olokuthi sikhala ngokuthi sifuna ukuvota ngo-2023 wathembisa u-president Mnangagwa ukuthi hayi ngo-2023 ngempela uvumelana lathi ilungelo lethu lokuvota lizolungisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuvota.
Ye, eZimbabwe babamoyo kwehlulane vele ukuthi kwenziwe wonke khonoko.
Nanku-ke manje u-2023 usesondele, lama-elections ayeza. Asingezwa lutho ngodaba lokuthi sizoqala nini even ukuregister ama-members amaZimbabweni angaphandle. So siyazi ukuthi ngelinye ithuba eselilahlekile leli, ngoba angiboni ukuthi ngokuhamba kwesikhathi esokwenzakele bangakhona ukuthi bafeze izithembiso zabo zokuthi sizokwazi ukuvota ngo-2023. So ngezinye indlela ngamafitshane, umongameli Mnangagwa ngumuntu ongathembakaliyo, ngumuntu ongelaqiniso, ngumuntu ongeke uze umthembe ukuthi into akutshela yona yiyo azoyenza. Yibo laba abantu aba-indicator left kodwa bajike right. Thina njengezizalwane zeZimbabwe sizoqhubeka sikhankasa ngodaba lwethu lolu lokufuna ukuvota, ngoba lilungelo lethu, i-constitution yethu iyakuvumela lokho. So mina ngithi kwabakithi, kwabantu bakithi, lingalahli ithemba, kuzolunga. Ngoba ekugcineni iZimbabwe kumele i-understand ukuthi sesiphila ku-global village manje, and amaZimbabweans angaphandle aya-contribute kakhulu kumnotho weZimbabwe, ngoba esingathi i-third of i-GDP yeZimbabwe izimali ezibuya ngaphandle, ama-remittances abantu bethumela izimali ekhaya. IZimbabwe mayifuna ukuthi ithuthuke, kube lempumelelo, umkhonomi ukhule, kube lemisebenzi, kumele ikwazi ukuthi izizalwane zayo ezingaphandle zinikezwe ilungelo lokuvota, ukwenzela ukuthi lazo zibe legunya lokufuna ukuncedisa ekwakheni isizwe sakithi.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eWashington DC. Oyengu nkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ube semthethwandaba njalo namuhla, lapho alethwe khona enkantolo efuqwa nge-wheelchair ngemva kokwaliswa kwe-ambulensi yakhe ukungena emthethwandaba. UGainer Kumede weStudio 7 uxoxele gqwetha likaMbayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Well, I mean, firstly, the idea of umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. Every condition where she can't come to court. And umama lo ugu physical pain, ugu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezikhathini zathi ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because we are cool. Like one is to umhamba must be court. What sort of justice is this? Me as Buzu Guti, am I a facilitator of this injustice by being part of it? Would Buzu Buzu the meaning? Guti, for one care of the guy, Chua. You justice any part of? You go one time, Chua. Now, manje, I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje, walisiwe batheka qhubeka lokhe buya e-court engumuntu ogulayo. Uzwa njani okwanamhla?
Uyazi, wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi, kwathiwa hey, kabuyi, noma egula noma enjani kabuye, sagcina sesihambele e-ambulance. Besa omagistrate bahamba bamulanda khona eku-ambulance. Kukodwa nje kona lokho is something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years.
Siyabonga unkosikazi Beatrice Mthethwa, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele yimeyontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.